Ngikhuluma lebezindaba ePretoria lamhlanje umelwe Zimbabwe kule South Africa uMnumzane David Hamazirippe uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini be-internet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ofuna ukulisiza, wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamazirippe uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokhu kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi okuhambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ma-diploma ama-programs angaka lokhu zababalazo bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho okwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule nhlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from the site bakwazi ukufika bangene isikolo bengahluphekanga. Mina ngibona ngani sijabule kakhulu lokho.
UMnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyi-Boots, i-Boots emelela ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya, isithunzi sabo sihlangene, hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi i-embassy iyeza le-government yaseZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa-ke sinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jabunyathi uthi lobanje elemukela lelinyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Kodwa kunento leyo ukuthi yini ebangela ukuthi abantu babaleke emizini yabo bazo into yodlame, into leyo imele ilungiswe because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala bayobhadla phakathi kodlame lo owenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into yomnotho, but into engakho emele ilungiswe ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxotshwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwandaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxotshwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxotshwa kwabo kumbe uvumelane lalesinqumo. Mele 7 ePretoria, wele South Africa, ngithuso Khumalo.